sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamoya engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe yikomidi yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebe lelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebe lelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo koqele eMashonaland, eMadebeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yemhlangano ukuthi ungenatshi. Ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ekudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10, one per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU-PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabeli lamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalele parliament. Lokhu konke kuvela uma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhla ka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona i-birthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake isikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqhakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBing njengakwezinye izigaba zelizwe? Njalo ngathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha?
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto okuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha, njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili, kuzoba le more than 5,000 ama-youth, more than 5,000, ngokuthi betshengiselwe betshelwe ukuthi hambanini kuma-provinces, betshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho, ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende usethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla leZANU PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuchiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZek igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abanengi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oqoqe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesisimeni sokuthi kulanda ufuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela, sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini ezokuthi lani njengenhlanganiso ezizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labile ngasahamba emizini yabantu. Akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu asebehlala emakhaya abanye sebebhadwa. Wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sikhambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingazake saba labantu aba over 100 years abadlula 4,000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu nginamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4,000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu. Lokho sikudaba lwezokuvota intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intatheli zindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intatheli zindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa ukunengi ngalolu daba ugeyina kumede sayidi we Studio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lolulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale lePhalamende lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oPhalamende ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba zibe ingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sihlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichasisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicele iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye otshoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu. Nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo baza kwenza lokho. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapha kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngeElectoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intatheli izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Ngombono wakho Chumali, bona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela. Lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Chuma intatheli zindaba ubeqoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkomo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abophe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kodaba lolu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani yeMarowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani yeMarowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, mbingelele njalo labalaleli. Makithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwakuyidrama eka 2018, ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi yidrama, yisketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukhiyana yidrama lesketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuke emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, ngicela mpela kungazathi ungahohlisa, ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpela ke lifunde iaudio yami.
Yey, linjani ku Studio 7, linjani? Eh, ngithanda ukukhuluma nalawa amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lana mina ngagwe ngabathengi, ebathengi sibili imali bethatha. Kodwa sicela ukuthi besithathele, besibambele ukhetho catch can catch lapho ungabi khona njani. Boza robo omunye owinile uzabe winile, lo dliwe uzabe dlini. Eh, siyakwazi ukuthi nangagwe uyathenga, kodwa uma uthenga imali abathathi. Kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo. Ngoba kwezani sokukhulisikhathele ngazo.
Studio 7, litshona njani badala? Yabibingelela ngombuzo kaothando lukaThixo, ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisifalele izindaba Ndebele beshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi, and njalo ke sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile engilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo yokungafuni ukuthi sikhampene, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sitshumayezeleni sizithulele nje kuphela. Kodwa ilanga likhona, siyazi ukubana siyatshumayezana ezindleleni lasezindlini lakuma-social media. Ngoba izanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Hayi, soke inqoba kulamuntu othanda umnangagwe eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangagwe. La amapholisa asisetshenziswa ukuthi batshaya abantu, abamfuni umnangagwe. Laba fowethu labantwabethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangagwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela, labo begcina imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengagxotshi ukuze belambise abantu ababo. Kabamthanda umnangagwa, singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezanu abadlala nanga kakabamthandi badle bagcina imisebenzi yabo. So singethuki ngakho nanga kwa umbuso kasoza uthole akulanta yenzile ebizwe naseZimbabwe akulandlela encane. But isiqoqela mina ngikiso umbono wami ngedwa engicabanga ngendlela umnanga kwakhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngathi izikola soze zibhadale ithemu leyi amanga layo ngomnanga kwayangisa angikwathi umuntu onjani oqamba amanga ebesengasayenzi isikhuluma sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bayistriker bengayesikolo bazihlale sibona ukuthi uzaphatheka njani yena umnanga le ntuzu usubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident mayezakhuluma amanga ethi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyi yokuqala just eyokuqala libade ngamanga ke ngakwenziwe fisi uzabonaka ukuthi uzamile uyehluleke khona kwakwa just one team kuphela uyehlulekile umnangaka uyehluleka mntala wami awuyahlala ngakungcono. Ngiyabonga okhuluma ngosibanda ngole kutswana.
Hey salibona salibona niko studio 7 livuka njani. Hey mina amigama ngu-Adolf Shawa. Hey mina into yakuqala ngithanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi se-ground babehleka bethi behleka abantu ababulawa e-ground. Angithembi ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyana. Yena ngokwakhe nguye umuntu olengqondo efana naleyo, nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi se-ground. So yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi. Ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-CCC bethini bethini. Laba abangabantu bezana i-CCC ngeke izizwe ngezana okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to see kuze kuye ku-national abadingi explanation. So bona ama-structures abafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-CCC ukwenzela ukuthi from kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza. Manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi leyo ukuthi befake ingcindezi manje angeke izi basebenzele
ku-studio 7. Ku-studio 7 la badonge ngumfundisi u-Angleton Sibanda whatever ubaba lowo ubaba lowo kahle kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezane PF because into zakho zikhulumayo ziyamanga bashiya ukuthi la abantu sibabona benqamuka izandla babona abantu abadala abatshaya kuya-8 lapha. Hhayi umfundisi u-Angleton Sibanda vothiwa ngobanda Sibanda lo baba lo hhayi hhayi vele athi umfundisi ohlaziye ezepolitiki ngumfundisi onjani bala abafundisi sebangena into zepolitiki kunzima shemu kwelakithi yazi ngabe unkulunkulu nje uyabasutha laba abantu izane idlile abantu abanjengayo lo angiwufundisi u-Angleton Sibanda wangikhona lo hhayi baba lenkulumo zakhe zibuhlungu shemu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle, uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kuzomela ukuthi i-demand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le misebenzi ilokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina he was praised ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika.
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory yabo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku 3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Northern Virginia ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some money, get a chance to blow. I got the lamanj and bad and kashan and jungle and bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What tinta mina, what tinta bogot. What linga mina, but what's on my tongue. Shish, that you miss solo. I don't know, I'm a pelin, 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 when I see cut the end up, double the balls, the level is high, and when I listen, my partner get long bamba. Every time I get spitting, I teach them a lesson, and I got the hustle, the muscle, the passion, and brothers is cussing and fussing, but special no rapping, you got this, you got the band doing. You got balloons, from a woman, mama, move, hand about two, stuff, about two, the eight. When I step in the boot, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my, I'm a predator, trap me, I bury, and force to carry a cross. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga, bang, man.
Awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.